Iningi lithi kalikholwa ukuthi izithetho lezi yizo ezidala inhlupho ezibhekane lozulu ngakho zithi uhulumende ukhuluma ize lapho zisithi zibhidliza umnotho. Umnumzana Guda Kwashe ezulwini atisa eMatobo North uthi ukutshengisela ezitaladeni akusoze kusize ngalutho.
I-anti-sanction day lay akusamelanga vele sibiyenze noma sitshengisele because awuzange kube nempumela kusukela ngonyaka ophelileyo lapho iSADC eyangenela khona ifuna ukutshengisela ukuthi sincedise iZimbabwe ngoba sokule new dispensation ukuthi iqalele ephejini elitsha.
Amazwi kaZulu agcizelelwe yisakhamuzi esanetiseni eMatobo umnumzana Greg Dompiri yena othi urhulumente kumele azinuke amakhwapha ngodaba lwezithetho lezi hathi ukudlalisa isikhathi etshengisela.
Njengelizwe kufuze siqale thina sizilungisise lapho esilamaphutha ethu sibekwazi ukuhlonipha amalungelo abantu sibe le free and fair election siqede i-corruption ngoba as long lezi zinto zingaqedwanga I think it's waste of time ukuthi sitshone sikhuluma nge-anti-sanction day. Ama-sanctions lawa siyazikhozela thina.
Umnumzana Love Moncubo esekhamuzi kwathi 4 eMatobo South uthi izijeziso ezihlukuluza uZulu yilezo athi zethulwa libandla elibusayo elezanu-PF.
Ama-sanctions la akhona asiphambanisayo thina ngama-sanctions esiwafakela izanu. Ama-sanctions esiwafakela izanu PF USCT kawaphele ngoba sithwele nzima siyagula asilanto ezisilaphayo ezikolweni abantwana amatitsha kaholi ezibhedlela kulamithi amanesi kaholi. Yiwo ama-sanctions esithi kawaphume yiwo ama-sanctions esingawamatshela hhayi ama-individuals lawa wabo lawa kawasebenzi.
Kusenjalo abazali sebekhuthaze urhulumente ukuthi athathe udaba lwerholo lwababalisi njengodaba lomqoka njalo luphuthumayo ukuze babuyele ezikolo abantwana bafunde. Loba nje izikolo zivule ekupheleni kwenyanga edlulileyo akukafundwa ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi bekhala ngerholo labo eliphansi. Unkosikazi Sikhangele Moyo owesihlalatshane insiza ngomunye wabazali abakhathazekileyo ngekusasa labantu babo.
Wonke umuntu uvela kutitsha uvela kutitsha ngazile ngudokotela uvela kutitsha waye abatitsha lingawaqakatheki siqakathekisana amatitsha.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association umnumzana Tabson Nganono Sibanda uthi zibehambise isikhalazo sabo seholo ngomongameli Emmerson Mnangagwa.
Simbhalele samazisa inhlupho zethu samazisa lesikufisayo sikhangeleleke impendulo ezavela kumongameli simazisile ke umongameli welizwe ukuthi kunje nje kasikho emsebenzini ngenxa yokwehluleka kuba semsebenzini ngoba imali esiyiholayo ayisiyenelisi ukuthi sifikise emsebenzini.
Esethula umbiko wakho e-State of the Nation Address ngolwesine umongameli Mnangagwa uthembise ababalisi lezinye izisebenzi kaurhulumente uthi urhulumente ukuza kwenza okusemandleni akhe ukuze athuthukise impilo yabo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.